siyabonga Sandra Locris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 2 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela yemweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Namhla abantu bangathaba ukuthi saqoqa abantu ukuthi banibani obhumbu, ukuthi banibani. Kodwa kusaza labo uzabona abazakhala. Anti kanti isimita ukuhlasela la. Anti wakuzwa umpofu laba uthi balwa labo mdendani bebehlasela.
Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru leyinye inkokheli yebandla leZANU-PF ebalisa umnumzana Didmus Mudasa labanye abayanga emhlanganweni omkhulu wePolitburo wokulandulela umhlangano omkhulu weCongress webandla leZANU-PF enkundleni yeHarare Civic Center lamuhla.
Ngenxa yokuthi ma babe ngabantu bekamjuru sibile beyenza leyo nto babeza kubotshwa lapha etown, babeza kuphoselwa ama-spike kutho ukuthi laba bantu vele ngebakamnankagwa, they fly above the law. Imnankagwa faction isitageti umjuru labo bonke obokhawukonde.
Kulabantu ababonakale besabela abanye eHarare, amaphetshana alo mbiko okhuthaza ukususwa kukamongameli Mugabe esikhundleni abelotshwe ukuthi vote of no confidence Mugabe lamhla ngaphambilini kweCongress yeZANU-PF.
Owake waba ngumeli weZimbabwe kwamanye amazwe ngomunye wabalwa impi yenkululeko esebandleni lezaphu uDr. Kojo Leod Dube kasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru leyinye inkokheli yeZANU-PF ebalisa umnumzana Didmus Mudasa labanye abayanga emhlanganweni wePolitburo wokwandulela umhlangano omkhulu weCongress webandla leZANU-PF enkundleni yeHarare Civic Center lamuhla. Lanxa uMudasa ebika engezwa kuhle, akwaziwa ukuthi unkosikazi Mujuru ongayanga emhlanganweni wePolitburo obukhona lamhla lowenziwe ngeviki edluleyo wekeleleni ukuya khona. Kubikwa bekulabasekeli bebandla abebebuthene phandle kwenkundla lebesithi omjuru labanye abetheswa icala lokufuna ukubulala umongameli Robert Mugabe bengalokothi balugxobe ngoba bengaboniswa okwabonwa yingidi. Ungakaqalisa umhlangano womongameli Mugabe kuhlanganele inkokheli yebutho labalwa impi yenkululeko, akwaziwa ukuthi kukhulunyweni emhlanganweni lo. Kodwa okunye okubikwa kukhulunywe ukuthi idale lePolitburo selizancipha kusukela kulamalunga angamachumi ayisikhombisa lane 64 libe lamalunga angamachumi amabili lanhlano kuphela. Kusasa kukhangelelwe ukuthi lo mhlangano weCentral Committee ozahlaziya inguquko yesisekelo sombuso eza kupha uMugabe amandla okukhetha abasekeli bakhe. Ungakaqali umhlangano uMugabe usole unkosikazi Mujuru esithi kalasibindi sokubusa yikho ehluleke ukuza emhlanganweni walamuhla. UChris Gande weStudio 7 uxoxele wakwe waba yisikhulumeli sebandla umnumzana Rugare Kumbo waqala ngokumbuza ukuthi nxa engacebisa unkosikazi Mujuru ubengamtshela ukuthi ayena emhlanganweni lo kumbe hatshi.
Hayi, lokhu ngowakhe, nguye omelele adecide ukuthi ufuna ukuhamba or akafuna ukuhamba. Asisoze simu-influence ukuthi ahambe or ayekele ukuhamba. Ngokwakhe vela, ngokwakhe njengomkhokheli uyazi okukhona okubele leyo. So ayisendaba yokuthi singamtshela ukuthi ahambe or ayekele ukuhamba.
Nxa sikhangele okwenzakalayo ebandleni leli, ungathini wena ikakhulu lokhu ukuxotshwa, ukumiswa kwabantu ukuba ngamalunga lokunye okunjalo?
Hayi, akulunganga lokho. Abantu laba bavotelwa ngabantu, ngabakhokheli ababantu. So ukuthi ulibakhiphe selifaka abantu abangavotelwanga and ukuthi yibo ababuya kuCongress esithi iCongressini iCongress, hayi, lokho akulunganga. Vele mina angiboni kukuhle.
Manje ngokubona kwenu okwenzakalayo lokhu, ibandla kalisoze ligcine libhidlika yini ngakhona kokwenzakala?
Ye, kuyinto ehluphayo. Kodwa uyazi emhlanganeni irevolution yethu le iyazilungisela. Namhla abantu bangathaba ukuthi saqotshe abantu ukuthi banibani ogumbu, ukuthi banibani. Kodwa kusasa labo uzabona abazakhala. Anti kanti isimita ukuhlasela la anti wakuzwa umpofu laba uthukani wena bomdenda athi bekhlaselana singayo ndawo kakhulu kuyenzakala lokhela manxa abantu bengela corrected logical orientation yibo kwenzakalayo
ye nxa sikhangela okwenzakalayo ebandleni sizwa besithi bona uhlelo lwezim asset luza khangelisiswa kakhulu ukuthi lube yilo oluqhuba ezomnotho elizwe ubona ungani kuzahamba kahle yini abanye beqotho
wena uyakubona kuyenzakala ngubani okhona phana abakhona phana abangayenzi ukuthi izima asset isetshenjise kakhulu ilungisa izinto akula
lo mnumzana Rukare Kombo owake waba yisikhulumeli sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Kunjalo nje uMongameli Mugabe uthe ekhokhela umhlangano weZanu PF Politburo lamuhla bekulamadoda amahlanu abonakale esabela abantu amaphetshana eHarare alombiko okhuthaza ukususwa kwakhe esikhundleni abelotshwe ukuthi vote of no confidence Mugabe, kubika uMavis Gama.
Ababone lokhu kusenzakala bafakaze ukuba banikezwe amaphetshana okukhankasela ukusuka kwaMgabe esikhundleni sobukhokheli la enikezwa uZulu weHarare ngamadoda amahlanu abekade behamba ngemota yeZanu PF ebilotshwe ukuba ngesigabeni seMashonaland East. Omunye walabo bafakazi umnumzana Gilbert Gagodora utshele iStudio 7 ukuba lokhu kwenzakale emini libalele amadoda amahlanu la ehamba ngemota yohlobo lweNissan Hardbody bebhoda benikeza la maphetshana edolobheni leHarare. Lesi sehlakalo simangalise abantu iningi litshengisa ukuba kungaba yindlela esetshenziswa ngelinye lamacele elifuna ubukhokheli ukuphambanisa imibono lokuvoxa ingqondo yabantu. I-Studio 7 ayanelisanga ukukhulumisana labezanu PF esigabeni seMashonaland East ngodaba lwamaphetshana la loba umgcinisihlalo webandla umnumzana Simon Khaya Moyo. Omunye walabo onikeze umbono wakhe umnumzana Thabani Moyo oyisakhamuzi seTeen World obesenzikini yedolobho ngesikhathi lokho kusenzakala ehamba ngomgwaqo uJason Moyo laye ugcizelela ukuthi kungaba kuliqhinga lelinye lamacele ezanu PF elibanga isikhundla.
Uyazi ukuthi mina angiboni ukuthi leli liqiniso, laba ngabantu bakamnangagwa bimnangagwa faction bafuna ukuthi amacala abanikeza wona kumaMjuru abe maningi bazabe besithi bona hantsho liyabona uMjuru uyafuna ukumsusa uMgabe esikhundleni sakhe. UMjuru uclear njalo uyasebenza labantu beMashonaland East.
Umoya uthi lesi sehlakalo yisibonelo sokuba kulakho kuba lomsindo kulomhlangano wesithupha weCongress yeZanu PF oqale lamhla endaweni yeRobert Mugabe Square eyake yabethwa ngelokuthi yiFreedom Square ngabebandla leMDCT.
Ngenxa yokuthi mababe ngabantu bekamjuru sibili beyenza leyo nto babeza kubotshwa lapha etown babeza kuphoselwa ama-spike kutsho ukuthi laba bantu vele ngibakamnankagwa, they fly above the law. Imnankagwa faction isitagete umjuru labo bonke obokhawukonde bafuna ukubanikeza lawa onke amacala ukuthi ngabasamfuna uMgabe ngo njalo baplana ukumthi asuke esikhundleni sakhe kucongress.
Umnumzana Tichao Namere ongomunye wabasekela ubukhokheli bukaMgabe uthi bayaziyenga labo ababela amaphetshana la ngoba kuyinto ezaphelela emaphutsheni abo njalo kuzaphelela emoyeni okufiswa ngabafuna uMgabe asuke esikhundleni sobukhokheli kungaba sebandleni loba kuhulumende. Uthi uMere uMongameli Mgabe nguye kuphela umkhokheli ozabusa kuze kube nini, akekho ngamtshela ukuba asuke esihlalweni ngoba bemthanda. Abanye asebekhona kulomhlangano weCongress bathi balethemba lokuthi uzaphuma lezinqumo ezizathuthukisa umnotho welizwe njengoba uphansi kwesihloko esithi Accelerated Implementation of Zim Asset. Izim Asset luhlelo lukahulumende lokuzama ukuthuthukisa umnotho welizwe. Kunjalo nje umkamongameli uNkosikazi Grace Mugabe ubonakale esethekelela indawo ezakwenzelwa umhlangano weCongress njengoba engakakhethwa ukungena umhlangano wePolitburo. Abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lambili bakhangelelwe ukungena umhlangano weCongress lo oqala ngolwesine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Owake waba ngumeli weZimbabwe kwamanye amazwe ongomunye wabalwa impi yenkululeko esebandleni lezapho uDokotela Khojo Leo Dube kasekho. UDokotela Dube obesele minyaka engamachumi ayisikhombisa lesithoba mnemunye i-79 ubhubhe esebuthongweni emzini wakhe eKhumalo kobulawayo izolo ekuseni. Umoyi owaba ngomunye wababumba iqola lebandla le-PF Zapu enkulumeni zeLancaster House eNgilandi wamela leli ibandla ngesikhathi sempi ekunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations leMelika phakathi kweminyaka ka-1965 kusiya ku-1972. Wazomela njalo leli bandla emazweni abalisa iBhilithani, amazwe aweScandinavia kanye lawentshonalanga yeEurope kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse waphatha izikhundla ezehlukeneyo ebandleni lezapho okugoqela esokubona ngokwethulwa kwembiko njengoba wake waba ngumhleli njalo wamaphephandaba wonke awePF Zapo kwele Zambia.
Waba njalo kuqala kunkulumo zomanyano phakathi kwebandla lakhe lelezanu PF ngo-1988 la kuhulumende lenhlanganiso ezehlukeneyo zikahulumende okubalisa ukuba ngumsekeli kamgcinisihlalo webhodi yomsakazo we-ZBC. Phakathi kuka-1990 lo-1996 waba ngumeli weZimbabwe emazweni abalisa iFrance, Spain, Portugal, Vatican kanye la kunhlanganiso ye-UNESCO. Kuthe phakathi kuka-2000 lo-2006 waba ngumeli welizwe kwele-Nigeria okweminyaka emibili. Wazomela njalo elizwe kwele Zambia okweminye njalo eminyaka emibili. Umuyi uchiye umkakhe unkosikazi Agatha Dube abantwana abathathu kanye labazukulu abathathu. Abantu babuthene esililweni emzini wakhe kunumber 35 George Avenue eKhumalo. Amalungiselelo omngcwabo wakhe azakwaziswa ngokuya kwesikhathi.
Landela umkhosi wokunanza ilanga le-World AIDS Day oyidlule izolo kanye lowe 16 days of activism against women against gender-based violence osaqhubeka. Iningi liyavumelana ukuthi ukuhlukuluzwa kwabesifazana labantwana yikho okubangela ukumemetheka komkhuhlane wengculaza ngoba bengelamandla okuzivikela. Ekhuluma kweminye yalimkhosi umeya wedolobho leGwanda umnumzana Knowledge Ndlovu ubikwa exwayise abesilisa ukuthi bengadlwenguli abesifazana labantwana njalo esithi iMatabeleland South ngesinye sezigaba zelizwe esilamanani aphezulu awukudlwengulwa kwabantwana, ukuhlukuluzwa kwabesifazana kanye lokuzithwala kwamantombazana amancinyane. Ukuze sizwe okwenzakala eMatabeleland North ngalolu daba sixoxe lo councillor iSol Sibanda kaward 19 eDaluka eLupane.
Lo mkhushane wona lo ukumemetheka kwawo kuyahambelana kuyathintana lokuziphatha kwabantu abesilisa kunye nabesifazane. Njenge-council ngapha emkhonweni wakithi silakho ukuthi kubuthane, kutsheniswana, kufundiswana, kuxoxiswana ngokuthi kuyini okungenziwa ukuze sinqobe isifo lesi esingabe sikhona. Lokuthi omama abesilisa labo baxoxisane, baboniswe ukuthi kuyini abangakwenza, kumele baphathe njani izimuli zabo. Kuye kube khona futhi ukudlengulwa kwabantwana. Lapha-ke sila be-child protection committees bakhangele izindawo zonke, all villages, i-village nge-village i-child protection committee ukukhangela ukuthi abantwana baphathe kanjani, kumbe bayahlukuluzeka, bebaphethwe njani ngabazali, kumbe baphethwe njani ezikolweni, kumbe baziphatha njani belabanye ontanga. Kuthi nxa kubonakala kungabe kuyabonakala ukukhola ukuhlukuluzwa kwabantwana, ukudlengulwa kwabantwana, yena leyi committee yiyo ekukhangeleyo konke. Ikuthathe izikuse kulezo zinkathi okufanele ukuthi kufike khona laba bephuli bomthetho bahlangane lokuqondileyo ukuba kuqondayo bona ngokwabo. Kuyenzakala-ke kuwo wonke ama-villages ukuthi-ke ekupheleni kwenyanga sibe lama-report kuma-ward committee meetings, sibe lama-reports avela kuzindawo ngezindawo. sizwe ukuthi kuhamba kuthini.
Activism against gender based violence kukhona okunyelikela ukuqoqa khona ngapho elupane.
Yeah, wokuxoxwa ezindaweni ezithize. Uxoxwe ngakho khona lokho kuthakazelela ukukhangelwa ukuthi ngalesi sikhathi esinje kuyini okukhona, kuyini abantu abangakufundiswa, abanye befundisa ngokuhlabelela langani lezinye izinto ezithize ade bezenza phakathi kwesigaba naphakathi kwamaqembu nxa bebutheni bekukhona isigaba ezithiyeneyo.
Lo ngukhansila Isao Sibanda kaward 19 edaluka elupane ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhonale elupane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Intatheli zindaba umnumzana itayiza mara labanye bakhe ababalisa uJerry Mungweni Tafadzwa Charumbira lababili singatholanga izibongo zabo uBothwell Alan abalohlelo lokutshengisela nsuku zonke eHarare babikwa bethunjiwe lamhlanje ngabantu abangaziwayo batshaywa kabuhlungu bazokhululwa. Abane laba basiwa esibhedlela se-Avenues Clinic lapho ababikwa beselatshwa amanxeba emzimbeni lenyaweni zabo okokuthi kabe nelisi ukuhamba. Babikwa behanjiswe emahofisini ezanu-PF eHarare lapho abatshaywe khona. Omunye wabo ubikwa edabuke ekhanda ngemva kokutshaywa ngensimbi. Babikwa betshayiwe phandle kwenkamba yeHarare Central lapho abathethwe ngabanye babo babasa esibhedlela. UTsamara labanye bakhe sebelamaviki amathathu betshengisela besithi uMgabe kumele asuke esikhundleni kwenziwa ukhetho ngoba esehlulekile ukubusa. Siqoxe lomunye wabatshengiselayo umnumzana Charles Nyoni ochasisa ngokwenzakele lapho abanye bakhe bethunjwa.
Ye, namhla emini zikuma 2-3-14-47 ukuba exact. U-Itayi kanye labanye bakhe bengu-8 kade bephakathi kwedolobha bekunkwane Nkrumah eHarare betshaya impembe njengento abajayele ukuyenza nsuku zonke eyokuthengisela uMgabe ukuthi sebediwe ngumbuso wakhe kabasafuni ukuthi abelokhu esehofisini kasuke ahambe kubuye abanye abantu abangathatha ilizwe leli liye phambili ukwenzela ukuthi abantwana beZimbabwe baye baphumule. Kwasekubuya nje izimota ezintathu, enye yakhona kade kuyiToyota Corolla emhlophe, zafika ziphatha nje roughly emgwaqweni. Kwaphuma amadoda angani aqinile sibili, kodwa-ke ngabafana abangamayouth, baqalisa ukubagijimisa bebabamba bebangenisa ezimoteni. U-Itayi bathe sebembambile bengenisa emoteni, bamshiya nje eyedwa kancane sebamba omunye umfana okuthiwa ngu-Alan. U-Itayi wasephuma emoteni egijima ebeka. Omunye wamajaha la engibonileyo ngokuba omunye wesibangano wasesuka emgijimisa, wamgwenxa ukuthi awe phansi and then wasembamba wamngenisa emoteni.
Ya, ungasitshela ukuthi kathi kungani wena ungasiwo walaba abanye abathunjiweyo?
Mina angithunjwanga ngoba namuhla kube kumele ngibe lomhlangano labakhokheli abamayiti awekusile don kekasimba makhona emini. So ngibe njengo-secretary general bekuthiwa ngihambe ngiyokuba lo mhlangano lowo sikhulumelane ukuthi singasebenza sonke ndawonye kanjani. Ngase ngiphonge ukusuka nje njengomuntu ade egcine izinto abazisebenzisayo impembe lamafulegi ukuthi ngiye bathiyela ngiye-athenda umhlangano wami. So lokhu konke kuyenzakale nje mina ngisebhizani lakho kodwa kabakwanisanga ukuba kwazi ukuthi lami ngisebenza labo njani. Yikho ngingabanjwanga.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje obe ngumkhokheli wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko esekela ibandla lezanu PF umnumzana Jabulani Sibanda yena obotshwe ngempela viki edluleyo esetheswa icala lokuhlambaza umongameli Robert Mugabe ukhululwe ngumthethwandaba lamhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Udaba luka Sibanda soluzahluzwa ngomthethwandaba we-Constitutional Court. Lanxa umgabe ekhanya esenelise ukudlithiza labo athi izitha zakhe kuzanu PF, ingcwadi zithi isitha sakhe esikhulu esikhanya simehlula ngumnotho welizwe oqhubeka ubhidlika njalo uZulu elahlekelwa yimisebenzi. Umgabe lebandla lakhe bathembise ukulungisisa umnotho lokusungula imisebenzi edlula isigidi ngaphambilini kokhetho lwanyakenye, kodwa akukenzekali lokhu. Okwenzakalayo ikuthi amankampani aqhubeka evalwa lenani labantu abangasebenziyo liqonga. Kulokulungisisa konke lokhu, ingcwadi zithi iziphathamandla zezanu PF zisukeza khangelana lokudlephana zilwela isikhundla sikaMgabe. Kodwa ngomhlangano waleli bandla oqale lamhlanje wona okhangelelwe ukuqeda ukudoniselana lokhu, sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kutshera ukuthi ubona leli bandla likhangelana lokulungisisa umnotho na ingadlula iCongress yezanu PF.
Uzathatha isikhathi esiningi kakhulu ukuthi abantu babuyele emsebenzini baqalise ukuthi basebenze umnotho welizwe. Singakhangelisisa sabona ukuthi okwenyanga ezintathu ezine ezedluleyo abantu bebethethisana emaphepheni bebetshelana into ezimbi, senza into ezingakhangelelwanga ezokuthi bengasebenza bonke. So uzathatha isikhathi sibile ukuthi ithemba leliyana esasilalo njengabantu abakuphathi inye libuyele njalo uhulumende ukuthi abantu bakwanise ukuthi basebenze bonke ndawonye. Ubona njengani umongameli welizwe uzayenza futhi ukuthi abe ne-cabinet reshuffle, uzakhiphe abanye abangasithembekiyo, efaka abanye esingathi yena uyabathemba. Kodwa yikho esiwubonayo okungenzekana nxa iCongress isiphelile, kodwa uzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi i-economy iqalise ukuthi itshengise ingqobela phambili.
Lanxa engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe le-cabinet angathembekanga okhuluma ngawo, ubona kusiza yini lokhu ngoba udaba olukhona ngolokuthi ilizwe kalilamali?
Uthi ube nemali nxa ungenayo kumele ube ngumuntu othembekileyo, umuntu ohlalisekileyo, umuntu othengisa ukuthi nxa engazuzi imali yangikhona uzayisebenzisa ngendlela oyicele ukuthi uyisebenzise. Khathesi sibona ukuthethisana ukhona, sibona ukuxabana ukhona, sibona ubudlwangudlwangu obukhona. Akuthengisi ukuthi abantu bahlalisekile, akuthengisi ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi basebenzise imali ngendlela okumele zisebenze ngazo. Sibona i-budget eliphume khathesi uhulumende okhangele usebenzise 82% ubhadale isebenzi kuphela. So uthi uhulumende lo azuze imali kumele alungise imithetho yakhe e-indigenization ukuthi abantu abalezi mali zabo bakwanise ukuthi babuye lezi mali zabo bethabile.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi kwezenotho, sixoxe laye eseHarare.
Uhlelo lwamasiko lenhlala kahle yabantu lamuhla sihlaziya inhlupho ezibhekane labantu asebeluphele elizweni. Izolo iningi labantu abalupheleyo bebethola uncedo enkosini eyayilesiphala senkosi. Ukuze sihlolisise udaba lolu, Kips to Studio 7 uxoxe lonkosikazi Consilia Mlalazi, ukansila welokitshi leMagwegwe lomnumzana Stanford Nyoni, isakhamuzi selokitshi lePhumula South.
Kulohlupho lapha abantu abadala bakhanye ngani impilo yakhona ayibinhle ngoba they are not even recognized ukuthi njengamanye amazwe ukuthi ngabe bayathola njengokuncinyane kokuthi inyanga nxa iphelile kumbazuza ukuthi athenge impuphu. But akukho kulokunye kuluhlelwanyana nje okukahulumende opufiu people bayazuza okungama $50 ewelfare but abalutshwana iningi lakhona kabazuzi lutho.
Babanyoni, singathi ubona njani ngabantu asebekhulile khonapho lapho khona?
Abaningi bangikhona asebe-relya ngokuzithengisela amatomatisi ukuzithathisa ngenjalo. Kanti-ke njalo abanye bakhangelela abantu abakhulileyo ukuthi bancediswe ngabantwana mhlawumbi ababe bengaphandle kwamazwi kakhulu ngoba yikho okutholakala khona imisebenzi. Ngathi lapho elizweni lakithi imisebenzi esesephansi sibili kakhulu, njalo amafema avalwe kakhulu. So ngaleyo ndlela nabo abakhona abantwana ufica wonke ukuthi segcwele idorobho lonke ezama ukuziphilisa ngokuthengisa.
Pho-ke manje nxa bekusimo esinjalo Nkosikazi Mlalazi, kuphile kanjani?
Akuphileki baba. Yikho nje kade ngikubeka ukuthi kunobunzima lapha ukuthi ubaba Nyamuzwa ubaba Unyoni lapho nxa esithi abanye baphila ngokuthengisa. Laba abaphila ngokuthengisa yilaba abasesengani baseselamandla okuthi umuntu avuka gijime aye emakethe. But kubakhona abanye vele abangasela mandla abangasenalisi ukuthi bayefika ezindaweni. Okokuthi lo bengaze evelelwe ngumonakalo sithi kumbuseshonelwe ngumntwana kuba luhlupho olunye olumangalisayo.
Besibona nje izolo kade kule ndawo ezinjengentembeni lapho abakhulileyo abakade besiya khona. So kumenjani kade sibabanyoni?
Ngombono wami mbonani lapho bangagcwala entembeni khona ngale kodwa ngumumo welizwe lethu lapha ukuthi imisebenzi iphansi nemali asilayo ebiza thina lapha elizweni nemali laleli igcwele esilisebenzela lapha vela kalibambeki lise lithephuke ngaleyo ndlela bangaze baye khona ngale mbonani kuba lo mumo wokuthi kuba le-limited number ngaleyo ndlela iningi labantu sibilili lokukhathazeka njalo lokulamba ezindlini lapha.
Ye ngibuye kuweke Nkosikazi Mlalazi, pho-ke kumele kwenziweni ukwenza ukuthi kunakekelwe phela abantu laba asebekhulile? Siyakwazi ukuthi basebenzele ilizwe kakhulu, kuthiweni pho khonapho?
Ye thina njengama-councillors siyabe sizama ukuthi ngaba badala bona laba over ama-65 years and above ngabe bayazuza kuhulumende okuncinyane but akuzuzakali. Kuyehlula mntanami, angazi ukuthi ngingakubeka ngithi kuyini okubambayo. Njengokukhangela sikhangela kwamanye amazwe ama-neighbors ethu abadala, they are recognized, bayazuza something okokuthi loba kuyabe kubulutshwana at least half a loaf is better than nothing.
Yes, yamuzwa lapho Nkosikazi Mlalazi Babanyoni. Nxa usukhangeleke akulasiko yini elingavuselelwa ukuze ethi phela kukhangelwe khonokho ukuthi abantu abasebekhulile bagcinwa njani?
Okunye okuyabe kusenzakala kakhulu engikubona kungenzakala khonoko kutsho ngumama ngihambelana lapho sibili ukuthi ngabanikwa khonoko okuncane nanxa kungasomali kube nje lama-rations okudla ukuthi lina sibili selikhulile eli-above 65 zuzani ukudla ngenyanga lapho kuze lincedakale. Kathi-ke nxa kusemaphandleni kuyabe kube layo kwakuthiwa yisiphala senkosi okuya kumele ukuthi baniwe umhlabathi kube sokukhutha uhulumende akhupha ama-tractor abalinyelwe kube sokuzivaka kuleso sikhathi. Nxa kungasebenza kuhle ngendlela eyabe iqondile kungaphathisa lokho lokho.
Ye Nkosikazi Mlalazi, kungeke kwaba lesiphala sikakhansila yini esingagcina sinceda khonapho?
Angazi baba, ngokukhulumisana ukuthi nxa kungadinga indawo but into eyesuka ibe nzima ekhansilini ukuthi nase kuzuzakele indawo la leyo abantu abadala kayisibona bokuthi sengakwanisa ukuthi athone enile engadini elima kumbe senzani. Yikho lapho kuyaba kuba lobunzima khona. Angaphandle kwalaba abanabantwana labazukulu njengoba umhlaba sowasihleka kangaka ukuthi abazukulu babe yibo abayabamba laphana abaselamandla abadala ngoba sike saba lengqoqo yona leyo abadala bakhanya besithi thina sigugile lamaqolo kasavume amandla okulima vele kasiselawo.
Bangeke balimelwa ngunyoni yini? Bangeke balimelwa ngudube labanye abaqinileyo phela?
Nxa kungeza kungaba le ndawo ebanzi eyabe ikhethiwe mbili ipulaza eyabe linikiwe kube sokuba nezisebenzi ezisebenza ukudla kwangikhona zingaphansi kogadi oluthile mbe luba local government mbe lwama-councillors kulinye kwabo laba abantu aba-ebhle ukusebenza besebenzi.
Sibonge uNkosikazi Consilia Mlalazi lomnumzana Stanford Nyoni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga
lontungamile Nkomo lilandle.